endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-African National Congress kwele South Africa lithi sokumele kube lesilinganiso esiphansi sabantu bokuza abaqhatshwa kulelo lizwe. Umongameli Robert Mugabe uthi ngababuyele emsebenzini abatsha abamiswa umsebenzi kungela kuvumelana lebandla le-ZANU-PF. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezigqiba uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship eMelika. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.